Zika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usephe ilayisensi umsakazo kamabonakude owekwese TV ongamnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye lozulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Kuyanyakazela edolobheni leGwanda lapho okuzaba khona lo mhlangano weZanu PF ozakhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe.
Angazi ukuthi nxa lo othi kuyanyakazela uyabe sitsho ukuthi abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usephe umsakazo weKwese TV ilayisensi yokusakaza. Iphephandaba leNewsday lithi umsakazo lo uzathwalisa nzima imisakazo yeDSTV eMultichoice. Lumsakazo ukhangelelwe ukuba khona kumazwe angamachumi amabili kusiya phela umnyaka, amazwe la abalisa eNigeria, Kenya, Uganda. Kodwa ke okwakathesi lumsakazo uvele useBotswana, Ghana, Lesotho, Rwanda, leZambia. Inhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye lozulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umphathintambo wenhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe umzana Mishek Hokwe ujele iStudio 7 eHaborone lapho ekade engenele umhlangano wamagqwetha aphuma kumazwe angaphansi kwenhlanganiso yeSADC ukuthi amagqwetha akhulumisane kakhulu ngokulwela ukuhlonitshwa komthetho. UHokwe uthi ngenxa yodlakela ulande ukuba khona ngesikhathi sokhetho bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kanye nezinye inhlanganiso bekhuthaza ukuthi kungabi lodlakela.
That certain events have been happening in the region. Recently
sisike sabona ukuthi kulezi ndaba ezinyeniyo ezenzakile emhlubulweni wethu. Ukufana lokuvota okwenzakele edali lepalamende yeZimbabwe kanye leSouth Africa phezu kokusebenzisa izandla kumbe ukuvota nsitha. Njengamagqwetha simela umthetho ukuthi ohulumende bawuhloniphe.
UHokwe uthi ngenxa yokuthi bakhangelele ukhetho olungaba lokudlakela eZimbabwe sebeqale ukukhuthaza inhlanganiso kumbe amabandla azaphatheka kulolu khetho ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu.
As Law Society of Zimbabwe, we believe in justice and the rule of law. And obviously,
singabantu bani, awula sizathu ukuthi kuliwe. Thina njengenhlanganiso yamagqwetha sikholwa ukulandela umthetho. Ngakho sesikhulumisana lohulumende kanye lozulu ukuthi singabantu bani, abantu kumele benelise ukukhetha inkokheli abayifunda kungela kuthuselana.
UHokwe uthi bazaqhubeka bemela labo abangazithola behlukunyezwa kumbe bengaphathekanga kuhle ngesikhathi kulanda ukhetho kodwa bengela mali yokudinga ukumelwa liqetha. Umhlangano wemagqwetha eSADC obuseHaborone ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi umsebenzi wamagqwetha uqakathekile ekuthuthukiseni inhlanganiso yeSADC. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeHaborone kweleBotswana.
Kubikwa kunyakazela edolobheni leGwanda lapho okuza kuba khona lomhlangano werally okhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe phansi komkhankaso othiwa Youth Interface Rally. Lumbuthano uzenzelwa egcekeni lePhelandaba Stadium. kodwa isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo oyisiphathamandla sebandla leMDCT utshele iStudio 7 ukuthi uZulu waleli dolobho uthi kasoze aye embuthanweni lo kodwa kuzagcwala abavela kwezinye izigaba.
Angazi ukuthi nxa lo othi kuyanyakazela uyabe sitsho ukuthi abantu ngiphakathi edolobheni njengamanje abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo. Kasiboni lutho, akulani olutshengisela ukuthi ngabe lowo mkhosi obakaza kangaka uyabukhona ubuhlahla. Nguye owabonakala abantu ngabona abade abalitshumi lanhlanu 15 bezama ukugidigidima behlabehlabela ngeDiscord khonapha bezama ukuqoqa abantu. Kodwa abantu azange babanake, azange babaqhakezele, azange babatshayelele amakhwelo. Wonke umuntu nje uzenzela khona lokhu akwenza ukusa kwamalanga udinga ukuphela akunyakazela sibili hayi thina abanye kasikakuboni.
Ngezinye indlela singabona iphelandaba stadium igcwele kusasa kutsho ukuthi abantu babe bezihambele ngentando yabo.
Hayi kangiboni bezihambele ngentando yabo njani ikakhulu abantu bemaphandleni bayadelelwa kakhulu ibandla leli. Iza kuba amabhasi lamaroli bayekhona lemakhaya bethuselwa abantu ukuthi nxa ye ungasahambanga ungasagadaki ibhasi siza kwenza lokhu nalokhu nalokhu. Abantu ye bangaba khona njengoba beza kuba khona estadium kodwa ukukhumbula ukuthi baza babuthi nxa zonke lezo zemathisawuti baze bayefika kombimba phansi le phambi kwawo madlambuzi bayefika esikwalakwala le khathana eBhayibheli bayefika khathana khona le eGwatemba. Asoze bayekele ukuba khona ngoba nimoda zizaphuma baza kwethuselwa athwalwe indawana yonke le eMatsau. Bangaba khona ye kodwa ke nje abalapha sibili bona abahlala emnyango westadium mbona kubalutshwana abaza kuya khona.
Nxa kuyikuthi abantu ababanjwanga ngamandla nxa babe begcwele kutsho ukuthi babe bevela kwezinye izigaba na?
Ye abantu bavela kwezinye izigaba inxa ziyaqalisa ukubathulula namhlanje ntambama. Ngoba nxa kungenjalo vele balutshwana abantu abangayo emhlabeni lo njengoba ngizitsho abantu badiniwe anti bayakhuluma siyabezwa abantu kulezi nsuku bakhangelane lobunzima bona lobo bubona yilizwe ngubani ozachitha isikhathi sakhe siyakuzwa ingoma endala esihlathele inyaka phose yamashumi amane elokhu ekutshela into efana nayo ethenjiswa izithembiso ezingafezekiyo ezingekho abantu sebakunazelela ukuthi okunye nje ikukumbakumba izidlebe zabo.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Amalungiselelo okukhumbula abalweli benkululeko eZimbabwe yasifika esibangeni esiphezulu elizweni jikelele kodwa inhlanganiso yebhetshu likaZulu imanyene labalweli benkululeko beZebra Freedom Fighters sebethe bavumelana ukukhumbula amaqhawe alwela ilizwe kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe abalele emathuneni kaZulu mathupha awelady Stanley Cemetery koBulawayo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekhona le kobulawayo.
IZimbabwe iphakathi kobushishi bokulungiselela ilanga lokukhumbula amaqhawe alela ilizwe alele kundawo ezehlukeneyo umhlaba jikelele besuthuna umbuso kwabamhlophe abasebe uthumbile. Phakathi kwawo wonke amaqhawe asakhothamayo alwela ilizwe, akhona afa ilizwe lingakathathwa lalapho selithethwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe kabalalanga emathuneni amaqhawe aziwayo, kodwa bangcwatshwa endaweni ezehlukeneyo. Isikhumbuzo lesi siqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Commemorating the Sacrifices of the Unsung Heroes, Truth, Our Tool, Our Pride. Umabhalane we-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe umcimbi wabo uyoqala emathuneni eLady Stanley Cemetery koBulawayo ekuseni ngehola lesifica mnemunye uyephelela eStanley Square eMakhokhova.
Sizahamba eLady Stanley Cemetery lapho kulele khona ama senior commanders amaZipra sisuke lapho sibe lemarch sesiqonda sizaba le match sesiqonda eStanley Hall.
ethi uNcwabakazi 14 lilanga elikhulu kibo ngoba bayabe bekhumbula amaqhawe alwela ilizwe ngakho abantu baze ngobunengi. Ilunga lenzaphu elalwa impi liwuvuyo lebutho leZipra uMnumzana Cetshwayo Sithole uthe kulilanga eliqakathekileyo lokukhumbula imiqondo lenjongo yokulwela ilizwe ethi bafuna ukuthiya ilifa kwabasakhulayo.
Kusikhumbuza ukuthi sibuyele back kunjongo enkulu ukuthi abantu baleli lizwe batholile yini izithelo ezokulwela ilizwe kangaka.
Emathuneni ephelandaba kobulawayo kulele uLazarus Nkala, uShelton Ncebetsha, uMhlongelwa Ndlovu, uSamuel Ndebele, uJean Ntutha, kuthi uBrigadier General Sigoge wathi atshiswe umlotha wakhe uyelahlelwa kumfula uZambezi, labanye abahlukeneyo abalele endaweni ezehlukeneyo ababalisa uThenjiwe Lesabe. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngunophumelelo Moyo.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30. Ngiyaxolisa ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Kulive Talk lamhlanje sixoxa ngekolitshi leRobert Mugabe University elithiwa lizakhiwa nguhulumende ngemali edlula ibhiliyoni elilodwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump usephindile njalo ukuphosela ele North Korea amazwi aqatha esithi ibutho leMelika lizimisele njalo lihlome okokuthi ele North Korea lingalokotha lihlasele abangane beMelika lizawukhomba olotshwala. Iziphathamandla zeAfghanistan zithi ukuhlasela okwenziwe esinye isigaba ngamasotsha ebutho lomanyano wamazwe omhlaba kuthiye abantu makhaza abalithumi lasithupha befile. UNkosazana Phethe Ncube weZimbabwe usemangalise abaningi ngemva kokubhala ugwalo olunambitha impela kungelani lokuthi esikolo wagcina ngoform 4. Ugwalo lakhe lolu olulesihloko esithi yeka ukumthanda kwami lulonda izandluphe lezangikhathaze ezitholakala emtshadweni. UBenedict Mhlapo uxoxa loNkosazana Ncube ngogwalo lwakhe lolu.
UNkosazana Ncube uthotshulwe yingwe eHobhodo ePlumtree ngo-1971. Uqale imfundo yakhe primary khona eHobhodo engakayifunda eHlanganani. Isekendari yakhe wenzele eKhalanyoni lapho okufike kwaphelela khona iphupho lakhe lokufunda ngoba ungasela mali. Le yinto ebihlala imhlupha emoyeni kwaze kwathi ngo-2014 walilonda leli phupho ngokubhala lolu gwalo olunambitha impela.
Ngifunde ngaze ngafika kugwalo lwesine emfundweni ephezulu. IsiNdebele bengisithanda kakhulu and nezingwalo zesiNdebele bengisithanda kakhulu bengingasifeli isiNdebele ngiphuma ngo-A njalo nje. Gwalo lolu veza njengesikhusho kwesitsha sabadala esithi umendo awubhuleli. So likhuluma ngezigigaba zomendo ezinyantisayo nomvuzo wokubekezela phakathi.
Unkosazana Victress Mathuthu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabomama ezim imbokodo esebenze noMancube kwethula lolu gwalo emphakathini, uthi bayazigqatsha ngomsebenzi wakhe.
Umama ozikhulele emaphandleni endaweni yakoHobhodo ePlumtree akafundanga kakhulu okuya ngaphi, kodwa namhlanje ngokusizana lembokodo usengumlobi osele ugwalo lakho oselukhuthiwe. So namhlanje sikhuthaza omama ukuthi loba yini ungayenza ofisa ukuyenza solonge nje uzaba ngumama uzethembe.
Le yinto egcizelelwa uNkosikazi Nomazwe Dube.
I'm sure omama abaningi bakhona ngaphandle lapha balaso isifiso sokuthi benze kanjalo. We are so proud singomama ukuthi siyakwazi nathi ukuzimela njalo siyathola usizo lokuthi sibe lenqubekela phambili. It's empowering us ngenye indlela esingazi ukuthi sithini.
Unkosikazi Ncube uthi ugwalo lwakhe lolu lukhuluma ngomalukazana owafika waba yinyumba uninazala wamzonda okwebululu wabe wenza indodana yakhe yathatha umfazi wesibili. Loba kunjalo lumalukazana waqinisela waze wathola umntwana ongowakhe zamjikela umfazi wesibili waze wagcina ebulele owakhe umntwana ezama ukulwela ukuba lixhakela. Unkosazana Ncube uthi sikhulu isifundo esimunyethwe ilolu gwalo.
Ukuthi omama babekezele emshadweni. Kanti nabo baba kufanele babekezele noma kungasatholakala ngumntwana akumelanga simhambele phambili uNkulunkulu uyazi ukuthi yabehleleni nomuntu njengoba siyabona lapha kugwalo umama lo uphinde wamthola umntwana bekuthiwa uyinyumba ebizwa ngenyumba ebizwa ngamagama amaningi abuhlungu kodwa ekugcineni wamthola umntwana.
Umculi weZimbabwe odumileyo otholakele Ndlovu ukhuthaza umama beZimbabwe ukuthi bengafika kwele South Africa bengaziteleli kodwa bebekwazi ukuthi loba yini enziwa ngabakuleli labo bengayenza.
Sibusisekile kakhulu ngoba uNkulunkulu waye wangenela basincedisa ukuthi sithole ama-permit and siyayilwela le nto ukuthi sibe njalo sihlangane labo siyenze lokho ababa befuna ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi labo bebone ukuthi impilo yaseZimbabwe injani bengabe belokho besizwa.
Unkosazana Ncube yena uthi kwabe becabanga ukuthi bona ngeke benze lutho ngoba bengafundanga labo abaqale ukubhala izingwalo olimi lwabo.
Ukubhala incwadi khona ngibona ukuthi kungaze kukhalele ukuthi uziyefika e-university. Uma ukwazi nje ukuthi uzicabangele ukwazi ukubeka imibono yakho icace usungakwazi ukulibhala ibhuku ngenhloso yokuthi wena uhloseni nokuthi yini into ofuna ukuyifaka isifundo ofuna ukusifaka ebantwini.
Okwamanje unkosazana Ncube uthi iphupho lakhe ikubhala ezinye ingwalo kanye lokungena kwezokulingisa ukuze avezele abaningi ukuthi ukungafundi ngeke kuliqede iphupho lakho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amabandla amaningi ezombusazwe athi kumele kube lomanyano odwa ozancintisa kukhetho ukwenzela ukuthi anqobe ibandla leZANU-PF. Akisizwe umnumzana Mbonisi Nyathi owebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lomnumzana Dube Mkombwe owebandla leMDCT bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Unyathi usungula lolu dami.
Ukubana kwamabandla yinto eqakathekile kakhulu ebesiyikhangelele sonke njengabantu bezombangazwe silisana lehulumende lekhona. Amabandla onke akhanya alaso isifiso somanyano. Sonke sizimisele ukuthi sibambane sibe lombono owodwa ekulwiseni lokho okusikhangeleyo phambili.
Silobaba ke u-Akim Gasela Mhlanga ngowebandla leMthwakazi Republic. Akutsho ukuthi lina umanyano oliwenzayo limanyana labo bani?
Okwamanje thina njengeMthwakazi Republic Party akunamanyano esiwenzayo ngezathu ezithize ezikhona engathi ukuthi ngizifake sobala ngizifake emgceke ukuthi sina njengamathebelelendo okwamanje angiboni kule ndingeko yokubana senze i-coalition. I-coalition idingakala emasonalendi athi emathebelelendi.
Ujohn konapho baba?
Singakhangela kusukela ngo-1980 imathebelelendi vele ivota as one as a block. ivota ile njongo yayo eyodwa yokubana bazikhulule. Ngakho ke siyabona ukuthi ama coalition lawa njalo adalwa ngenxa yokubana kulabanye abantu abafuna ukuthi bazinotise ngokwemali. Ayilani labantu ama coalition la yenziwayo. Sizwa abanye bayalwa kunzima kubanga izikhundla, kubanga imali.
Sesilobaba ke uDube Mkombwe, likubona njani konoko komanyana?
Umanyano sithethe njengekuthi eZimbabwe politics sikhangela abantu zawo sika 2008-2013 sikubona ukuthi kungcono ukuthi abantu bebambane babe necandidate eyodwa.
Ugasela mhlanga uthi hayi ukubambana lokhu akuncedi ngalutho.
Yazi ukuthi ugasela kuthiwa ukucupha kuyavunyelwa ngoba umuntu obudalwa njengogasela ukuthi abantu uzabatshiyela mbali bani ngoba ivala lonele licela iduku phakathi lodwa ngoba imathebelele ngeregion ungakhangela eZimbabwe iprovince etholakala iindibi zonke zomhlaba yena ubona kathi nxa besithi imathebelele nti batsha amandebele that's wrong into embulala yona lezo.
Lapha ke besilalele umnumzana Dube Mkombwe webandla leMTCT, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lo mnumzana Mbonisi Nyathi oweProgressive Democrats of Zimbabwe, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kwihlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi lethu eleVOA Ndebele. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastlelager Premier Soccer League izamiswa kulimpela viki kudedelwa imidlalo eyokuthakazelela ikhefu lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yelizwe leZimbabwe. Imidlalo yenguqu yokunanza ikhefu lamaqhawe izadlalwa ngomvulo endaweni ezijeneyo zelizwe. Okuninga sikuzweni kwintatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule midlalo yenguqu engamashumi amathathu lanye eqoqweyo ukuba idlalwe ngomvulo kuyingxenye yenhlelo zokunanza amaqhawe alwa impi yenkululeko yaletha uzibuse elizweni leZimbabwe. Lokhu kudale ukuba kumiswe imidlalo yeviki lamashumi amabili lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League obekumele idlalwe ngomgqibelo langensonto. Le midlalo iza kupha ithuba abantu abangavamanga ukubukela amaqembu adlala kusigaba sePSL ukuba beke bewabone senza adume ngakho njengoba amanyawo eza kuyadlala emadolobheni amancane angela amaqembu adlala kusigaba saphezulu ikanti amanye awo azadlala lamaqembu adlala kusigaba ezingaphansi. Njengesibonelo, iqembu leNkezi Platinum lele Cape United azadibana edolobheni leChinoyi kuthi amanye amaqembu adlala kuPSL azadlalela emadolobheni amancane ngagoqela ele Harare City lona elizavakatshela eleChegutu Pirates khona lengaseChegutu kuthi ele Black Rhinos lizadlala lele Yada eMarondera. Loba nje limidlalo iza kupha ithuba labo abangahlali emadolobheni amakhulu ukuba bake bebone inguqu ezingalaphezulu. Intatheli zindawo yezemidlalo uNation Dlovu uthi ilakho ukuphazamisa inhlelo zePremier Soccer League njengoba bekuvele imidlalo isidlalwa buthumuthumu ngempela sonto kanye laphakathi kweviki.
Ukumisa kwemidlalo yePremier League kule impela viki ngibona ngani kuzaphazamisa amaqembu amaningi ikakhulu lana ayilwisa kubana ebe phezulu kwengalani ngoba ebedlala kuhle. Njalo ngibona ngazani imidlalo yethu lapho sikhona lapho kulo mnyaka khona isesemningi okuthi kuzaphazamisa ukuthi imidlalo le idlale kuhle kumbe iphutshe kuhle umnyaka usiyaphutsha.
Kudala isimo somkhonomi singakami manzonzo, amaqembu adlala kusigaba saphezulu ayedlalela inkezo ye-Heroes Day Trophy, kodwa lo mncintiswano wolesikhathi eside ungaqhutshwa. Imidlalo yangomvulo iqoqwa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isebenzisana logatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa, kodwa akukacaci ukuba kuyini okuzatholwa ngamaqembu azaphatheka kuyo. Esikodlweni iHarare kuyabe kudibene inkunzi zomdlalo kwele Zimbabwe, iqembu leDynamos lele Highlanders kuthi kobulawayo iqembu leChicken Indiza dlalele bulawayo City, yikanti ezwishabane iqembu leFC Platinum lixekwe leqembu leJapan Mine. Amaqembu akhangelelwe ukuba aphe ithuba abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuze iphumuze labo abadlali abathenjiweyo njengoba sekumele kucace ukuba yiwaphi amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco sePSL kanye lalawo azama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday.
fighting, my darling. What a fighting, seven superfinger. What a
Woza Woza Friday. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lo Vusa Mkhaya ephethe idlalade lakhe lesithathu. Untathele izindaba yethu uNtungameli Nkomo sipha lo daba ngokugcweleyo.
Mina ngikhule emakhaya lena. Ave ngiyiva kumanyanyata.
Umkhaya wethu le idlalate lakhe leli elilengoma ezilithumi nyakenye phansi kwesihloko esithi umanyanyata.
Umalumami rocha mapena wawuthi makukhala ingoma angimemeze athi shala. Shala manyanyata, shala, shala utatata, shala.
Kulingoma umkhaya ukhuluma ngobugabazi bakhe obavela sobala ebutheni bakhe okumthwentwe ohlaba usamila. Ukhulela soke isiphiwo sokuhlabela lokugiya umfokandlovu kuze kube lamhla lokhu uyaqhubeka edlondlobala njengomculi ekhaya lasemazweni aphetheya lapho asehlala khona.
Umanyanyatha ngathi lokhu abadinga isikhiwo ibiography ngoba ngihlabela ngento eyenzakalayo. Khonokho engikushoyo engomeni kamanyanyatha yi-true story ukuthi mina ngikhula babembiza umanyanyatha ngakithi. Nxa kamhlabelelo kwakuthiwa ngumanyanyata kuthiwa wawuthi nxa kukhala ingwezo kamanyanyata emsakazweni ngisukume ngigijime ngigiye ngikoloshe ngihlabele.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela umkhosi awuhlabayo umkhaya esithi mayibabo
mayibabo
kiki kiki
mayibabo
kiki kiki
phela selingubo
ngembathe
selingubo
ngembathe mina
lale ethi lizobuya lapho akhala khona ngokuchabalala kwesizwe sikamthwakazi. Kwesithathu uthi wena lizobuya ukhuluma ngani lapha?
Ngikhuluma ngelizwe lakithi ukuthi balisithethe amini balisakha kudala kodwa abanye abantu babonana nesithethe khathesi ilizwe lakhathwa kudala njalo siyakwazi sonke ukuthi khona uChaka wathi sifo wathi ilizwe leli liyawuswa zinyona. So isifiso sami engomeni yikuthi khona one day lizabuya ezandleni zabantu abalilwelayo ngoba abantu abalithathayo khathesi abalibambanga kuhle.
Ngaphandle kokuba ngumhlabeleli ozimeleyo umkhaya lilunga leqembu leIsingizi lona eselibhode ngomhlaba lijabulisa uZulu ngamaphimbo alo amnandi. Kuleli dlalade uthi ubambisane lamanina obuntu amabili ngitsho amalunga eqembu lenobuntu phela. UDudu Sibanda lo Heather Dube kanye lo producer wakwele Austria uRoman.
Bayakala mama imakaya wa kalela jina o esi woshiwe.
Abalandeli ngathanda ukubatshela wapha masu
ukubonga okokuqala usekelo ungayisiwo nabe idlalade kazange lithengiswe ngendlela elithengiswe ngalo. Nxa bekhona abanye abafuna idlalade liyatholakala ku-iTunes, liyatholakala ku-Spotify, ku-replay lazo zonke indawo online kumbe kuwebsite yami umkhaya .net. Fanelise ukungena phakathi bayelalela kumbe bethenga idlalade.
Uphuma ke enkundleni uVusa Mkhaya ngale ezisa usizi ephatha umumo waseZimbabwe ethi abalalanga.
Hayi sibongile Ntunga Mili lapho sipheko naye emnandi igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.